sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaziku 16 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umdeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Tsaphumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana.
Umanyano wezinkolo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene ngolwesithathu ntambama ngenjongo yokudinga isisombululo kudaba lwengxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni.
UNkulunkulu ngowabantu bonke, kaso wabantu abazihlaba. Laba abazihlenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela, kulanto engabheliyo. Labo bazakuswa ngabanye abantu.
Ukudonselana amandla kuqhubekela phambili kubandla le-MRP, amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli i-Congress.
So ngathi sithi hayi siyabonga kakhulu kodwa umqondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda kabuye ku-Congress eqedelani nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umdeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi Tsaphumane Masaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe. Imuli ithi ithathe leli nyathelo kulandela imbiko yabebandla le-ZANU-PF eyokuthi ibandla le-CCC lilomkhuba ukuthatha izidumbu zabantu bazisebenzise ukuthi babulawa ngabe-ZANU-PF. Imuli ithi njalo ifuna kwazakale ukuthi uMasaya wafa njani ngehlelo lwe-postmortem. Isidumbu sakhe sibikwa silamanxeba okuganyulwa ngebhemba. Intatheli zindaba e-Studio 7, uMlondolozi Ndlovu ubesembuthanweni wemfakamuyi eHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa abanye bekhala esililweni sikaMasaya, abantu bebuthene emzini wakhe emavuku eHarare. Isikhulumeli semmuli umnumzana Edward Masaya utshele intatheli zindaba ukuba kukhona okunuka santungwana kundlela umfowabo abhubha ngayo, esithi ingcitshi ezizimeleyo kuzamele zikukhangelisise.
Postmortem ayisayithinasi uthi kunezulu athi zithabe isiboni wakasiyanasiyana phakuthwa kwi-postmortem faka kudlulisa wayo kuzinemisiwane kwamangwane sezithinengwaya kakhona sonisiwane kwamangwane.
I-postmortem kayisoze yenziwe namhlanje, kukhona esifuna kukhanyelwe ngabazimeleyo. Konke lokhu uza kwenziwa kusasa.
UMasaya uthi indlela umfowabo abhubha ngayo iveza ukuba ibandla le-ZANU-PF lingabe lilakho elakwenzayo, esithi bazazama ukudinga usizo kungcitshi esizimeleyo ngalokho okwenzakalayo. Imizamo ye-Studio 7 yokuthapha umbono wamapholisa ibe liphutha, njengoba isikhulumeli sawo u-Assistant Commissioner Ponyati ethe okwamanje usabambekile emhlanganweni, esithi uzaphendula imibuzo engaqeda. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi njengebandla bayethemba umsebenzi wabodokotela bakahulumende.
As ZANU-PF, we are not very much concerned in the hullabaloo that especially the opposition party is trying to raise of an unfortunate incident. We are mainly concerned with the bereaving family. We are mainly concerned with ensuring that whoever perpetrated this crime shall face the strong arms of justice.
Njenge ZANU PF asila ndaba la lokhu okuthiwe libandla eliphikisayo ngesikhathi semfa. Sifuna ukuba imuli ekhalayo ithelo iduduzeke. Sifuna ukuthi lo owayenza leli cala agwetshwe ngumthetho.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Chinisani Ntungagwa uthi ukusobala ukuba kumele kube lokukhulumisana phakathi kweZANU-PF leCCC ukuqeda ukufuthelana ukukhona elizweni ngemva kokubhubha kukaMasaya.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana. Singamelelo sada singamelelo zibanibani kodwa ukukhulumisana singamaZimbabweans umna uPresident Mnangagwa lo President Chamisa kube lokuxoxisana mbona kungaba le ndlela enye.
Imuli kaMasaya ithi izamelela impumela yengcitshi zikahulumende ibe isisazisa ukuba amalungiselelo omngcwabo aza kuba khona nini njalo kuzahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kunjalo nje umanyana wezinkonzo owesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene izolo ntambama ucubungula ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla leCCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalobudlelwano lebandla leZANU-PF. Kodwa lona ibandla elibusayo leZANU-PF liyakuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Ray Motsi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalwisanayo ukuthi bakhumisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwalo ibandla leCCC kodwa kulabanye abakwele abakwenqabelayo lokhu.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba beTPC kuyanyeka vele i-confusion ingxabangxoza isiyaluyalo ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo bona ngokwabo abantu be-TPC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlament kumbe bangayi kumakansela lapho bafike bavotele khona ukuthi bangene bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe bephinda sebesithi iZANU-PF iyo ebangela iproblem asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi noku. Siyakwazi ukuthi kona ye kulokuxabana lengxabano phakathi kwabantu be-TPC labantu be-ZANU-PF. Ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala. Vele kunjalo. Iproblem nje ukuthi kona abantu bembusazwe bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wani. Abantu bathi yena uNkulunkulu wasidala sinjalo.
Ngezinye indlela lithi ibandla le-CCC kufanele lizinuke amakhwapha.
Exactly. Bangabe bale problem kodwa ake ngikutshele lo kathesi be sisithi thina abantu be-TPC bathole inani labantu abangena kuparlament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala sebenxusa abantu ukuthi bangangeni kuparlament. So kusiza bani konoku iZANU-PF yokwenza konoku
lale kumakomiti lixoxisana ngalokhu kungakenziwa ukhetho alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe.
Siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane. Abanye bangkhona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane. Abanye bangkhona bona laba abethiwa ukuthi ngibereci abafuni ukuthi kukhulunyiswane. Abanye bayafuna. Angeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kade ngile ubuphakazi obugcweleyo ngakho abaphakathi kwalolu dubo elikhuluma ngalo elokubiza abantu abakhethiweyo bathi bona bafuna ukukhuluma abanye abangani balamandla okuthi khona balungise abanye bangikhona abafuni ukukhuluma ngabo. Even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa njani into yangkhona. Ubuntu baya ngapha. Kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Sihloniphe impilo yomuntu. Ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo ephathe yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu. Why? Ngenxa yaphathana njenge izinyamazana. Indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula, zileta ingxabano, zileta isiyalwa, zileta ukuciteka kwegazi. Asisakufuni vele ngoba akusizini.
Ikusasa uyibona injani? Kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe?
UNkulunkulu ngowabantu bonke, kaso abantu abalisaba. Alaba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanje engapheliyo. Labo bazakuswa ngabanye abantu. Sokumbe ubunyama kawuso kwehlule ukukhanya. Ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santana. Ubukhosi lezikhundla zibekwa nguNkulunkulu. Uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna. Thina siyayise ngabe sidlulekile. Kodwa uNkulunkulu usehlaleni sakhe sobukhosi. Kuzaphela lokho.
Alo ke ngumfundisi Ray Motsi isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obixoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ukudonselana amandla uchubekela phambili kubandla le-MRP amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress. Elinye ixuku lamalunga aleli bandla elikhokhelwa ngabomnumzana Mbonisi Gumbo, Mudenda Chilumbo, Thembisani Mfulongashi Mpofu bathi umkhokheli wabomnumzana Mqondisi Moyo sebamxotsha. Kodwa yena umoyo lenye inkokheli bathi yibo abaxotsha abathathu laba kunye labanye. Sixoxe lo mnumzana Chilumbo.
Into engifuna ukuthi ngiyikhulume namhla is what we call to set records straight. Mina angila problem lokuxotshwa, but into yokuqala ukuthi ama-journalists bona laba be-Studio 7 nabanye bayakwazi ukuthi okwayenzakala mhla ka-25 September sideclare ukuthi i-NEC ekhokhelwa uMqondisi Moyo ayisasebenzi. That's how umthetho we-law of precedence osebenza ngawo. So we dismissed with the contempt of the same ukusebenza kukababa uMqondisi Moyo ubhuti wami. Put wami puti engimthandayo kakhulu. Kodwa into ekhona ngeyokuthi i-reacted esithi ye uzaqotha umdenda lo Mfulongayo. Ongu abantu abachuzwe ngabantu ukuthi bekhokhele indlela eyiyo esemthethweni e-constitution ukuthi siye ku-Congress. So hayi, siyamamukela ngencwadi sakhe, but into eningayenza to benefit abantu bemakhethele ukuthi nimbuze ukuthi lokho abhala khona kuyani ukuthi umdenda lo Mfulongayo abanye bantu obaxotsha yikuyini akuvunayo, akulanto ayivunayo. He's struggling, he's doing everything at his own disposal. Nepotism, acrimony, bureaucracy ukuthi ezame ukuthi ezimisemise, but abantu bayala bathi bafuna i-Congress, bafuna into ezile-transparency. UMqondisi uhambe for more than 9 years, waxotsha u-vice president ngo-2018-19, kala vice president, kala treasurer, is the treasurer, is the vice president and president. So abantu bathi no, we can't groom our dictators within our formation. So ilikhesi kumeleyo thina siyamcela ngothando ukuthi ahloniphe abantu bamakhebelele, angasebenzisi ibizo lokuthi Mthwakazi Republic Party, ebiza ibizo lesilo, ibizo labadala, ibizo lenkosi yethu uMzilikazi eyangenelwa ngubabulo Bhengula, inkosi yanchabalalayo yanyamalala through izimpi elizaziyo elibizwa ukuthi Mthwakazi, sizolidefenda ngezonke indlela.
Manje lithi kwenziweni? Lizahlalisana phansi yini likhumisane umlotha, kumbe vele sokuzaba lamaqembu amabili ebandla leMthwakazi Republic Party?
Into ekhona ngeyokuthi ubaba uMqondisi asosita seMathebeleleni ndingumunye wethu, kodwa into esiyalayo ibungilimbanda nxa ungumunye wethu asifuni. Sifuna ukuthi abantu bekhululeke ngokuphangisa. I-directing esezayithatha izaphuma ku-Congress. Congress ikhona next year after abantu ababotshwa abasejele sebephumile. Then we are going to have a collective decision. Asoze siyenze i-decision isinqumo abanye besesejele. Sifuna ukuthi bephume first, bangaphuma then we go sisiyayenza ama-decisions wonke esilawo. So okwakhathesi ngithi hhayi, siyabonga kakhulu kodwa uMqondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda, kabuye ku-Congress eqedelani labantu ezwa lokhu ukucatshacatshe cathamanga lokhu awusoze kumsize ngoba abantu bazampoint and abantu iqiniso bayalazi. He must respect the little legacy that he is now left with. Otherwise, if he is prepared to deplete it and completely destroy it, abantu bazadestroy ngoba kusela into engani isele kuye. Sicela ehloniphise izwe ubungilimbana abasoze bumse. Kabuye kuCongress eyo-elekthwa ngabantu. Nga enga-elekthwa ngabantu eyamukele yidemokrasi yankhona. Ubusela buyatholakala kodwa buya ebantwini. Abantwini abantu basakufuna ibhingi yakufuna, inkhaya yakufuna, iplum tree yakufuna, itholotshi yakufuna, baked bridge yakufuna kodwa ubungilimbani minors uyobuchiya ngale eyobuchiya ezanini.
Lo ke ngumnumzana umudenda Chilumbo omunye okuthiwa waxotshwa kubandla le MRP sithinte umoyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba wathi kasoze akhulume ngalo ngoba bona sebebhekane lenhlelo zebandla hathi okokudonselana amandla athi sebaphutsha kukho. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende seziqalile ukuthola iholo lebonus kuyona le iviki. Abaqale ukuthola ibonus ezabuya ngeziqephu ezimbili ngolwesibili ngamasotsha lamapholisa. Iphepha ndaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi kule nyathi ezilithumi lasithupha ezitholakale zifile ematetsi phakathi kwedolobho leVictoria Falls leWange. Akwazakali ukuthi nyathi lezi zibulewe yini. Okwakathesi sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sawubonani balaleli, ungela kwasakazi siyabingelela. Niyabangala phela abantu abasebeqeda abantu. Kade kudala kwakuthi bashone kule ngozi, waye bengabulala abantu bona abasebenzi bonantu abaqeda abantwana bathi hhayi kunzima ukuphela abantwana, kunzima. Hhayi abantu abalapha abantu bafe bona abaqeda abantu. Abalashe sibizi ngathi sebayisapha ingozi abantu beshone. Sebenzi abantu laba babulala abantwana bafe. Yikho nje kungihluphayo kimina, ake lisebenzile abantu laba babulala abantwana bafe.
Saribonani, sakazomuhle weStudio 7. Lami ntanda ukubonga nxa kungaba izozwakala ivoice yami kumsakazo weStudio 7. Mina okwami ukukhuluma inkinga le iyenzwa esiyibona iyenzwa ezanu PF. United Nations sathi sizani njenga eZimbabwe le amavoti anyeka kipi zanu PF. Sicela nje ezinye inkokhelo nje ezingakhona kulamula lokuchuma umlilo seZimbabwe lwana oyenziwa ngomnangagwa. Umnangagwa lo angazanga indoswe lesadi ama-election yikho sebulala abantu manje. Lizwe seligqedile nje. Lo chiwe ngayo yena lo omfakayo wamngenisa uchiwe ngayo. Nangu la esemhluphekisa nje. Abantu beZimbabwe bayahlupheka yena. Uchiwe ngayo nguye bekukhuluma ekhiphe emgade. Uchiwe ngayo wethini manje. Nangu umuntu wakhe lo omfakayo emsebenzini wakhe.
Vuka Studio 7. Vuka. Hayi indaba le yokuthi abantu banokamakhwa. Abesobala abantu bakitha kube kuliqiniso ngoba thina siyakubona ngamehlo since 2007 abantu baqala ukungena ngobuningi kwelemzansi. Hayi kwavela kwanuka ikhwapha shuwa kwanuka ikhwapha ongaqondakaliyo kakhulu ebantwini basempumalanga. Yibona abantu kakhulu ngathi sithi banulisa banuka amakhwapha. Uthola umntwana omncane ona 14 years ubhabhula umntwana kunuka ikhwapha. Uthola umfana omncane naye una 23 years ukunuka ikhwapha. Uthole bahamba baye 3-4 akibele itraini kunuka makhwapha konke lokhu mina abanye babaxosha phambi kwami emehlweni nami bayimisa itraini baxoshwa bakhishwa liyangi-understand phakathi kwetraini itraini yamiswa baxoshwa bakhishwa bathi bahambe bona uplani bahamba kanjani so kunuka ikhwapha ikhoshi lendlelana phela ongasaphefumuleke next abantu bavula amawindo na so kuliqiniso bantu bakithi ukuthi abantu bangapha bahleka balizwa ikhwapha hayi ukuthi bahleka thina bakamthwakazi thina bakakithi abakamthwakazi straight so kuyikho kuyinkinga kodwa abantu abanuka amakhwapha ngabasempumalanga abantu bakithi igoli lihlaselwe ngabantu basempumalanga ngekhwapha
Studio 7 mina yazibuza Studio 7 nakathi umthetho usebenzela abanjani amapolisa ngawani amasoja ngawani ogadeliswa ogada thina sinezabantu asibaphuwa esihluphekayo hayi man umthetho wasesibaya hayi umthetho wasekhaya hayi siyacela please government ikuyenze ikuyitshintshe ma government ayikuyitshintshe abantu benzeni babulawa bathunjwa ujobu sikhali usejele hayi khulumeni man sukuma hayi kubulawa bafoyiti kanje mathintitha lo
mangibingelele basakazi abahle ku-studio 7 ngibingelele nabalaleli ngumfana emfulemi lo ngiphuma eluhumbe egwamba eliphane kwesikamabhidi bengicela ukubuza ukuthi kambe uma ngabe abantu laba bebulawa yi-CDC why izanu ingabophi lezi zigangi ze-CDC ezingabe ezibulala abantu bazo then bese ziyangcolisa igama lezanu PF usuka kutheni uma bebayekela aniboni na ukuthi izanu PF icatsha ngomunwe lapho sicele babopheke lezo zigangi ze-CDC ezibulala abantu bazo then bese ziyaninda izanu PF ngobe inyama ingayilanga sicela usizo khona la basenzele ifeva nje abantu bezana uPF bazigeza
Studio 7 salibonane balaleli kanye labasakazi siyayangeka simashwabi ngombusho kamnangagwa ngombusho lokhu sabulala abantu since 1980 sekubo 82 83 4 igugrandi yaqeda abantu ngezana kwaya njalo baya ngabo 2000 babulala abantu njalo ngokutshontsha abantu kanje lamanje stili basayenza umkhuba wabo wokubulala abantu kathi thina ezimbabwe sezisithole nini ukukhululeka siyothola nini ukukhululeka abantu be-CCC bebulawa kanje akumelanga bona bekhankasi kumele ukukhankasa abantu bezana kuphela hayi umbusho kamnangagwa awusiqedile singabantu basezimbabwe ngibe lokudana njalo ukuthi kanti abangane bakhe kabamkhuzi ngani oramaphosa abamkhuzi ngani hayi into yenzo yakwelakithi ayikho right babini abantu bayaphela abantu bamelayo bevusa ikhanda akumelanga abantu beshola kumelayo bekhankasi amalungelo ethu aphi manje makunje umbusho ezano lo hayi awukho kahle usiqedile bakhe sicela nje amanye amazwe layike engenelele abantu abanje abo zambia khonale laba beke bemsekele uchamisi mbe bemnikezona izikhali zokuthi la akwazi ukuzilwela abantu bakhe laba bethi bekhankasa labo bephethe okokuzivikele ngoba abantu baphela bakithi
Studio 7 ninjani nikhulenjana nathi siyavuka hayi siyezabe ukuthi izani zama ukuthatha ngomunye siyakwazi ukuthi vele izani ilabo ukudebe ngobuningi izani vele iyacathisa abantu iyabuya ithumba abantu wenyithole siyebuliwe ibulawa yizani njengoba nje umfundisi efile nje izandla ngezezani asikukhumbuthi lokhu siyakwazi ngoba sidalele khona ezimbabwe sakhulela khona izakhamizi zakhona sicela ukuthi uma ngabe ntikhona amanye amazwe kumakhelwane abazamukiwa abangasincedisa usincedise ukuthi lindoda siyikhiphe esihlalweni sihlale phansi or kube lokuzenza kube nebhoda yamandebelo bewodwa amafoni naye bebodwa ngalo mhlawumbe singathola ukuphepha singathola ukuthula khule nokuphefumula azi kubuhlungu ukuthi usendaweni akini uhlukunyezwe khona manje badliwe bafosti ukuthi bethi bawinile bathi hayi umfana ngikezethi kunike isihlahla uma udliwedliwe kuyakufuza ukuthi bekumyamukele lokho bona bafuna ukuthi bekuyamukele ngalokho sithi hhayi umakhelwane nge-amerika la kayizamiplani ukuthi kathi singenza njani ngapho isichathe ukuthi sibathi sithole ukuphila siphefumule kahle nathi sithi masitezi sikhululekile sikwazi ukuthi sikhululekile sihlale zweni lakini ungakhululekanga hhayi kunzima kwabethu asukumenini asikumenini sile nayo usathane ngalolu ntombi ngihlaze nezintombi zeziyesithithe ebone ukuthi impilo injani
Studio 7 kubasakazi abahle kunye nabalaleli livuka njani ngezindawo ngezindawo lapho elikhona hhayi siyazizwa izindaba mpela manje sokuyacacwa I think lo ongabona obefaka ama-blinkers manje seyabona ukuthi usengeza uchaba nguyini njalo usebenzela kuphi nendawo sabezwa abantu bethu usengeza uchaba ngokulandela ipolitiki eyiyo eyamampela usengeza uchaba ngento ayenzayo iyona into ezokhulula amandebele kodwa namhlanje bona laba ababesitsho njalo kangisabezwa kodwa ngibona ngathi iqiniso sebelibonile and namehlo abo sevulekile because usengeza uchaba ngakhala ngokuthi khona kunabantu basemashonini ababayibona bakhethwa ukuthi bazophatha kobulawa bekhethwa inkokheli namhlanje ufunani esishonini yena ubarikholelana abantu besishonini yini into ayilandela Harare wathi khona uma uFelix Mafama galela sibantu ufunani kobulawa engowase Mandarin yena engumuntu maye engumuntu wakobulawa yena okwelungisa kobulawa ufunani Mandarin yini into aseyilanda le esiyarikhola abantu uthi ukuthi phakathi kwabantu abayi 88 bonke labantu labo bebevele befakwe inkokheli bengafunwa ngabantu namhlanje siyajika ukuthi khona kunabantu abanye abakhithiwe ngephutha kumele kulungisiswe kubuyiselwe mfahle kahle sengizwa khona ngazazi into yenza I think esokuba abantu baseZimbabwe abantu abaseZimbabwe ukuthi baya kubona ke namhlanje ukuthi usengezo chaba nguyini baseliyayibona ke imikhuba yezano namhlanje ukuthi ZANU-PF liye liyakubona ukuthi ZANU-PF bekani ZANU-PF futhi ibusa ngoculo ungakanani igongoda abantu ithumba abantu ibopha abantu kodwa abantu imali zama ukuthi bayincitshe amandla bayithathele amanye amacity kube khona abantu abajika barecall abantu bazibiza ngokuthi bona bengaphansi kwegama le-CCC abantu bakithi ake livule kamehlo musana ukulandela isiva zenkukhu ezithathwa ngumoya uthi umoya noma ungabuyuyene liyalandela ubuyuyene I understand ukuthi abantu sebehluphe kakhulu abantu sebelandela noma yini kodwa kunyake livula amehlo
Siyabonga abalaleli bethu kwezemelika umongameli Joe Biden izolo ube lomhlangano lomkhokheli wele China umnomzana Xi Jinping esigodlweni seWhite House. Ababili laba baxoxisane ngokuvuselela ubudlelwano obungasahambi kuhle. Kolunye udaba intatheli zindaba eStudio 7 uTabo Kancube usethulela okubekwenzakala kwele Israel leHamas.
Ibutho le-Israel lingene esibhedlela seShifa eGaza namuhla ekuseni lidinga amabutho eHamas eyafakwa yimelika kuluhlu lwama-terrorist. Ibutho leHamas lazise iziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle ukuthi liza kuba lingena kulesi sibhedlela kusele imizuzwana ukuthi lingene. Ibutho le-Israel Defense Forces kumbiko walo lithe kulandela imbiko yabacuphi Ibutho leli liqhuba uhlelo lokulisana leHamas kwezinye indawo zesibhedlela seShifa. Ibutho leli lithe lilamanye amalunga angamadokotela kanye lakhuluma ulimi lwe-Arabic afundela ukuqhuba inhlelo ezinje ngenhloso yokubona ukuthi abalimazi abantu kazana. Ibutho leli lengezelele lisithi selingenise ama-incubator abantwana ukudla kanye lemithi esibhedlela lesi. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle eGaza utshele intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi ibutho le-Israel lihlasele ingxenye engempumalanga yalesi sibhedlela. Kusikhathana sedlule iMelika evumelane le-Israel isithi iHamas ilwa icatsha ngezibhedlela. I-Israel ithi isigodlo seHamas siphansi kwesibhedlela seShifa. IHamas kanye labesibhedlela lesi bayakwala lokhu. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lwayeyintatheli zindaba edumile eZimbabwe njalo engusengusomabhizimusi eBhilithane umnumzana Beki Themba Mhlanga.
Ukuthi kule mthetho esiyephuliwe kumahlangathi onke amabili kukhona sibili siyakwazi ukuthi nxa kulempi abantu kuyafa abantu abangayisiwo kanjani abalwayo abangasiwo amabutho. Into ekhona ukuthi nxa usuza ubulala abantu ukwazi ukuthi ngabantu vela kanjani abangathwalanga mbhobho ngabantu abangathwalanga zikhali aso bantu elilwa labo yikho lapho kuba le ndaba khona
pho abantu bavikelwa njani ke lapho
kume kule mthetho phela lapha ikumele ihlonitshwe ngamazwi wonke omhlaba umthetho ngangisho kusiyilwa kuba le mthetho ezibini ukuthi kumele sibone ukuthi imthetho le iyanandi
lo ube ngumnumzana Beki Themba Mhlanga oyintatheli izindaba edumileyo eZimbabwe njalo esengusomabhizimusi eBhilithane. Siphinde njalo saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Impilo nathi esiyisileze isihluku sabantu yebo ye ingqozombili zibe zizathu zazo zokuthi kungani kuliwa xa ulalela abe Israel lawo bathi babachula ukuthi iHamas yabasikela. Le Hamas lawo bathi hashi Israel yesithathela indawo yethu emhlabathi wethu yesenzi. Yesithathela indawo yethu isidilisaleni. Yesesikuphazamisa indawo yethu yokukhonzela imosque yabo. Akho-ke kodwa esikunanzelela kakhulu kubana ukuchitheka kwempilo sokusenzakala sokukubi kakhulu. Akusahambisani nemithetho elawula izinto emhlabeni jikelele ngoba kule mithetho elawula izinto emhlabeni jikelele engavumeli ukuchitheka kwempilo ikakhulu yabantu abangaphathekanga empini abanjengabantwana umama esesikubona sokusenzakala empini le yinto esiletha ukukhathazeka kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolejini le-National University of Science and Technology.
Siyabonga Thaboka Ncube esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.